Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesine mhla ka 7 kumbimbitho 2019 nguntungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje. Umanyano we-United Nations ukhangelelwe ukuthumela iziphathamandla zawo eZimbabwe ukuyacwayisisa udaba lokwephulwa kwamalungelo oluntu lokubulawa kwabantu ngamapholisa lamabutho ngozibandlela.
Yile sekunzima lokuphila wangkhulu sekuze kulula vele ukuthiya imota zabantu bezama ukugada uthova lokuhamba ngenyawo lapho kusiduze khona ngoba hayi ifila ngkhona vele ayisayenzi namafutha asedura.
Uziba lokholo we-Reserve Bank of Zimbabwe uthi umthelo wamafutha ezimota uphezulu kakhulu ngakho kumele wehliswe ukuze uzulu enelise intengo yamafutha.
Abantu sebedubekile kakhulu impilo yabo yonke kakukho kunyaba kwaziyo eZimbabwe ngaphandle kokudubeka. Umuntu osedubeka impilo yakhe wazalelwe kudubeke kunzima ukuthi umguqule abone umehluko kusenzakala empilweni yakhe kalula.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla ugcobe amalunga ekhansili eza kuba imcebisa kunhlangothi yezijeneyo zikahulumende wakhe e-Presidential Advisory Council. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umanyano we-United Nations ukhangelelwe ukuthumela iziphathamandla zawo eZimbabwe ukuyacwayisisa udaba lokwephulwa kwamalungelo oluntu lokubulawa kwabantu ngamapholisa lamabutho ngozibandlela. Iziphathamandla zogatsha olubona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe zithi izithunywa ze-United Nations Human Rights Council zizafika eZimbabwe maduze. Zethi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uvumile ukuthi i-United Nations izecwayisisa lolu daba ngoba kungela lutho olubi abangalufihla. Usiba lukhulu webhanga lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe uDr. John Mangutsika uthi umthelo wamafutha ezimota uqonge kakhulu ngakho kumele wehliswe ukuze uzulu enelise intengo yawo. Kubika uGibson Bebe.
Ekhuluma kukomiti yepalamende ebona ngamandla kagesi namafutha e-Energy and Power Development namhlanje eHarare, uMangutsika uthe umthelo ofaka kuntengo yamafutha umkhulu kabi. Intengo yamafutha ezimota yakhwela ngesilinganiso esingangekhulu namashumi amahlanu ekhulwini i-150% ngenyanga kazibandlela okwabangela ukutshengisela kwaqoqwa inhlanganiso emela izisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions. Lokhu kuqonga kwentengo yamafutha ngokusho kukaMangutsika kwabangela ukwehla kwenani lamafutha asetshenziswa elizweni ngoba iningi lingasenelisi ukuwathenga.
What we believe is advisors have researched.
Thina esikholwa kukho ukuthi uhulumende ayehlise nje ngehlepu umthelo wamafutha angena kuleli. Lokhu kuzasiza ekuthini intengo yalawo mafutha izakwehla.
Uhulumende uthola amadola lamasenti amahlanu, $2.05 kumadola amathathu lamasenti angamashumi amathathu lane, $3.34 kulitha elilodwa. Lokhu kutsho ukuthi isilinganiso esilikhulu sentengo yamafutha siya kuhulumende. umanguja ubuye wathi indwendwe zezimoto ezidinga amafutha ukuhambisa zizaphela kuyena lenyanga ngoba ibhanga elikhulu libhatheka kundlela zokubona ukuthi amafutha abuya elizweni ngasinya. Uthe isizathu ebesenza amafutha yaswelakala ngesokuthi indlela zokubhadala lawo mafutha kanye lokuwaletha elizweni beziphuziswa ngamabhanga aphandle akade ethatha isikhathi eside ukuze avume izincwadi zokuthenga amafutha ngesikwelede ezaziwa ngokuthi ngama-letters of credit ngesiNgisi. Kodwa iningi labantu abakhulume le-Studio 7 bathe sokuyisikhathi umankuthi kanye lokhu ethembisa ukuthi amafutha ezimoto azatholakala. Umnumzana Thembelihle Sihwa isakhamuzi seHarare utshele iStudio 7 ukuthi loba amafutha eliqhubeka eswelakala kubalulekile ukuthi uhulumende ehlise intengo yawo ngoba uZulu akasenelisi ukuwathenga. USihwa uthi akasenelisi ukuthi atshayele imota yakhe siya emsebenzini ngoba intengo yamafutha ayisamvumeli ukuthi atshayele nsuku zonke.
Intengo ye-fuel ayiningi vele sekunzima nokuphila kwangikhona. Sekuze kulula vele ukuthi imota zabantu bezama ugadi umthova lo uhamba ngenyawo lapho kuseduze khona ngoba hayi ifuel yangikhona vele ayisayenzi. Amafutha asedura. Ngela sisagwanisa senelisti nohamba ngemoto emsebenzini.
Ngomvulo uhulumende wazise amakampani aledwa lemelika ayenelisa ukuzithengela amafutha okusebenzisa ukuthi bazithengele ngoba ukusilela kwalawo mafutha kuqhubekela phambili. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguGibson Bebe.
Umongameli Emerson Mnangagwa namuhla ugcobe amalunga ekhansili eza kuba imcebisa kunhlangothi ezichiyeneyo izikahulumende wakhe e-Presidential Advisory Council. Umongameli Mnangagwa uthi amalunga la uwona azincwethi esigabeni ezigoqela amabhizimusi ezokulima lezokwethulwa kwemibiko azamncedisa ukuthuthukisa umnotho welizwe. Ezinye zalezincwethi kuzigaba eseziqanjiwe ngomnumzana Busisa Moyo uTrevor Ncube loNkosikazi Lindiwe Sibanda. Asizweni umbono wengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana George Mkhwanazi exoxa lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7.
Okay.
Belikwazi na ukuthi
lona bekulicebe lihle uma ngabe lokhu bekusenzeka ezweni eliqondileyo lezinto zalo zonke ezisendleleni eqondileyo. Uhulumende wezano ekhokhelwa ngumlangagwa eZimbabwe akayilungelanga indlela yokuthi angaza xhashwe ngabantu abanjengabo Trevor Ncube labo bonke ababalisweyo, abantu esibaziyo ukuthi isihlabani lapho emisebenzini yabo kwezokukhipha imibiko kweza amaphephandaba, ngabantu kuphela abahloniphekayo. Kodwa-ke ukuthi abahudula abalethe kuye ukuthi bancethisane la imbona zathi ukubangcolisa ngoba izani sifike esimeni lapho okungasela sepa engakwazi ukuthi ingayigeza ilunga ibuye futhi iyamukeleke.
Kodwa sibazwile bekhuluma ukuthi bayabona ukuthi ingxaki ingaphi njalo bazazama ukugcwalisa lezo sikhexe ezikuhulumende. Zonke izixwayiso azisoze zizwakale ngumongameli.
Ukubeka kahle ukuthi bathi bazogcwalisa izikhexe, izani ifana lomhlathi ovele ungesenawo amazinyo, ukuthi ungayadinga amazinyo amatsha uthi uzowahloma bese uwathatha lowo mhlathi uhlafuna ngawo ngeke kusebenze. Bonke laba bantu bangabe bekhuluma kahle ngemsebenzi abayiphiwe ngoba bazothola intshontsho, bazohola, bazophiwa imali, yiyo yodwa into abazoyithola lapho. Kodwa akulasizo abazolinika uhulumende kaMnangagwa. Angithi uyayibona lindoda engudokotela yaselipanele uMthuli Ncube, yindoda ebihlonipheka mpela, abantu beyibhekele phezulu ukuthi izothi uma ingafika laphana inyathele kulunge yonke into. Bekubona ukuthi kwenzekani ukugatsha olu oluphethe ukuthuthuka kwezomnotho nemali ngesikhathi engenile kuzofika manje uyayibona yini into enhle eguqukule enzekile ngaphandle kokuthi yonke into isibole ngamandla umuntu kade lenkomo ezakhe namhlanje sokupha inkomo yakho isilinganiso sawo silingana lembuzi ngikhuluma into zama RTGS nama US dollar esilinganiso semarket ukuthi manje sekumi kanjani yikho umboniselethe izim dollar eyiletha ngomnyango wangasese yikho ke labo o Trevor Ncube labo bonke abaqokwe bangeniswa kulento bazophuma nabo benuka iphunga lezano ngoba ayikho into enhle engalunga uma isike yaphuza mthombo omunye lezano.
Umnumzana George Mkhwananzi yingcwethi ecubungula izombusazwe ubexoxa ecingweni lo sithandekile mhlanga we Studio 7. Umthethwandaba we-Constitutional Court uthi udaba lwendlela unkosikazi Grace Mugabe athola ngayo isicoco se-PhD kumele luthoniswe. Owayengumholi wekolishi le-University of Zimbabwe umnumzana Levi Nyakura weteswa icala lokupha unkosikazi Mugabe isicoco lesi yena engafundanga wafika kusigaba esifaneleyo. Iphephandaba likahulumende leThe Herald lithi umahluli uLuk Malaba uthe uNyakura wasebenzisa umthetho ongayisiwo emizameni yokuthi udaba lolu lulahlwe. Umphathintambo wezemali umnumzana Mtholi Ncube uthi imizamo yokuvuselela umnotho welizwe iqhubeka kuhle njalo uZulu kumele akhangelele inguquko enhle ngenyanga kaMfumfu lonyaka. Uncube wethule amazwi la izolo ekhonapha eMelika lapho ahlangane khona lezi zalwane zeZimbabwe ezihlala ngapha eMelika. UChris Gande we Studio 7 obesemhlanganweni lo njalo usethulele lolu daba.
Uncube uthe uhulumende uphakathi kohlelo lokubandulula amankampani akhe athiwa ngama-parastatals ngesiNgisi afana leziphala ze-GMB lenkampani yamandla kagetsi eyezesa. Uncube ongafunanga ukuthi amazwi akhe athathwe kumbe ukuthi athathwe umfanekiso kamabonakude uthe amanye amankampani azamanyaniswa ingatsha zawo ukuze asebenze kahle. Uthe uhulumende kakhathazwa izijeziso zenotho ngoba okufunwa ukuthi kwenziwe ukususwa izijeziso lezi okufana lokuhlonitshwa kwelungelo likaZulu lokunye kuvele kuzenziwa. Uncube uthi ilizwe leZimbabwe linothile kakhulu okufunakalayo nje ukuthi kudonswe ndawonye okuyikho osekusenzakala ngoba kule nkulumo zamabandla ezombusazwe achiyeneyo. Izizalane zeZimbabwe ebezisemhlanganweni lo zisele zilembono ehlukeneyo ngokuthi ilizwe kanti vele liqonda ngapi ngalesi sikhathi. Umnumzana Quite Ncube ngomunye obesemhlanganweni lo kesizwe imbono yakhe.
Into ekhona ikuthi Zimbabwe abantu sebedubekile kakhulu impilo yabo yonke kakukho kunyaba kwaziyo eZimbabwe ngaphandle kokudubeka. Umuntu osedubeka impilo yakhe wazalelwe kudubekene kunzima ukuthi umguqule abone umehluko kusenzakala empilweni yakhe kalula. Kuzathatha isikhathi. Uhulumende omutsha angitsho ukuthi ngiyamsupporta lingangithathi ngenye indlela, but I think we need to give these people a chance.
Unkosazana Pearl Matibe uthi inkulumo kaNcube ibinhle kodwa okusalayo ukuthi kubonakale izithelo zenhlelo zikahulumende ngoba esithi uNcube bezwakala njengomuntu othengisa ubuhle belizwe nje kuphela. kodwa umnumzana Dan Moyo ophatheke kwezombusazwe uthe uNcube kazange aphendule kuhle imibuzo kade eyibuzwa ngabantu ngoba ubefuna ukuthi kuzwakale sengathi ilizwe lisesimeni esihle wona umnotho ukhanya usiya nganxele.
I think into eziningi azikhulumileyo on papers sound as izinto ezipromisayo kakhulu kodwa ngombono wami lanxa ngisizwa nje from izizalwane zeZimbabwe eziningi on the ground izinto azikho as indlela engathi uminister uzibeka ngakhona ukuthi into zonke ungathi ziyaphumelela siyaphambili ngoba okuningi imali emabhenki lokhu ingekho abantu izimali zabo bakwanisa ukuzi-accessa ngoba yikho cash akula foreign currency intengo yezinto sezikhuphukile and sekusiba lama shortages and uchilo uminister ukuthi well because of ama-changes abawenzayo i-inflation ukushuthi ukukhuphuka kwentengo yezinto into abayi-expectayo ukuthi izoqhubeka until maybe ngo-October sizoqala ukubona maybe inflation yakhona isisehla. Okungidanisileyo yikuthi uminister ungathi akazange afuna ukuthi aphumele egcekeni ngento ezifana le-corruption kuzwakale engathi uyadefenda ukuthi i-corruption ungathi ayivamisanga kakhulu.
Umnumzana Quiet Ncube uthi lanxa umphathintambo uNcube ekhulume ngobuhle belizwe kunzima ukuthi izalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni afana leMelika zibuyele ekhaya ziyesungula amabhizinisi musi ngoba kungela siqiniseko sokuthi amabhizimusi abo awasoze ahoquluzwe.
Uminister of Finance uyawazi umsebenzi wakhe njalo uyakwazi ukucaculula lokuchasisa ngendlela esobala enza ukuthi lo muntu kazana uyezwa ukuthi ukhuluma ngani. Yinto engithokozela kakhulu amabala akha asebenzisayo nanxa ikhuluma ngesikhiwa uyachasisa ukwenzela ukuthi lo muntu kazana nje unkwamba ezwe ukuthi kukhulunywa ngani. Izimali zivele zinzima ukuthi uzichasise. I-finance, i-economy ayisiyo nto elulo ongayichasisa obala ngesilungu esaziwa ngumuntu wonke. But uyazama sibili nami kungundithokozisile.
UNcube utshele lumhlangano ukuthi uhulumende weZimbabwe ulendlela akhulumisana ngazo lohulumende weleMelika okokuthi abantu bengayengwa yilokho okulotshwa zintatheli zindaba ezithi akula kuzwana lohulumende kamongameli Donald Trump weleMelika leZimbabwe. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngise Washington DC.
Live talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana olwe Women's Round Table sixoxa ngelanga labesifazana elinanzwa emhlabeni jikelele kusasa. Lingasithumela inombolo zenu ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Uhulumende weZimbabwe seqatshe enye inkampani yakweleMelika ebikwa yilobudlelwano lomongameli walelo lizwe umnumzana Donald Trump ukuze ikhulumisane lohulumende wakhe esule izijeziso zenotho azethesa amalunga ebandla leZANU-PF lamankampani alobudlelwano laleli bandla. LeZimbabwe libhadale inkampani yeBillard Partners imali engange-500,000 ukuze iqhubele umsebenzi. Inyathelo leli liza ngemva kokuqheliswa kwezijeziso zeMelika phezu kwamalunga eZANU-PF ngumongameli Trump kunsukwana ezedluleyo, okuyinto echotozwe kakhulu ngohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo wethule umbiko izolo esola izijeziso zeMelika lezi kanye leze-European Union esithi ziphazamisa uzulu weZimbabwe jikelele. Kodwa isigodlo someli weMelika eZimbabwe sikulandule lokhu embikweni siwethule namuhla. Sisithi izijeziso lezi ziphazamisa kuphela amalunga eZANU-PF eziwajongileyo angamachumi ayisishiyagalombili lane kanye lamankampani alobudlelwano leZANU-PF angamashumi amahlanu lasithupha. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ilunga leMDC umnumzana Edwin Ndlovu lelunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule onguye osungula lingxoxo.
Mina ngilokudana zilokumangalisayo ngibuye njalo ngethuka ukuthi kathi mhlawumbe kathi kubona kuyachiyana yini kumbe mhlawumbe abantu babelezinjongo ezishiyeneyo ngibese ngifithi khona ngigcwalisele ukuthi kodwa kungethusi lokhu ngoba abakwenzayo laba babengabancindezeli bethu la izolo kuthi mhlawumbe lakathe sabasifisele okuhle ngoba nxa ngikhangela mina umntwana ozalwayo namhla ayezalwa egijima uzalwa akadodombela acathule abuye ayenze njani azagcina sehamba ehambe besegijima abantu laba bakhanya kade bejahe kakhulu ngemva komumo esiphume kuyo umumo wombuso banodlulileyo obunzima kakhulu oyiwo kade esisiteso sikhangele umnankaba wabuya wenza into enhle umangalisayo ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo kumbali yelizwe leZimbabwe. Ngitsho la izolo kusese ngama-1980 la ubani kusese izaphu lezanu awuzange kube lokhetho olukhululekileyo kwakule khetho olusabekayo olubi olokuthuselo lokunyana kodwa kathesi namhlanje ngikhuluma nginje ukhetho olukhona olube khona olukhetho kokhokelwe babumnankakwa luyamangalisa kodwa lugcine nje soluphe ngungcoliswa ngezinye izinto ngemva kokhetho ukudutshulwa kwabantu lokwana lani okwathi kungaphathelana nangale ukuthi ukhetho luqhutshwe njani kodwa ke ngala amazwe ngawo eBotswana uphele umongameli weBotswana ukuthi uthini khangele South Africa uyabuya kade soRamaphosa uyabuya leqembu liqula lakhe bayasincedisa ukuthi uhlelo lwethu luhambe bayatsho njalo ukuthi ama-sanctions asuswe kanti bona babafuna thina sihlale sihlupheka ngobani bona babafuna ama-sanctions ehlale khona phakathi kwethu thina siyakuzonda kakhulu khona ukuthi abantu bengakuboni ukuthi abantu bayahlupheka kuleli lizwe.
Ubaba uNdlovu uyakhuluma lapho ubaba uGawule. Injalo sibone uhulumende kababa uMnangagwa eqhatsha enye inkampani yakwelemelika ukuze imkhulumele lohulumende kababa uDonald Trump esule izijeziso. Ubona iphumelela yini konapho?
Ngibona ingani ikudlalisa imali, kudlalisa ama-resources ukuthi kudinga umuntu ozakasikhulumela leMelika. Abadala bathi ungathanda ukudinga umthakati kwesinye isikhathi uyagcina umbamba egumeni ubamba unyoko obuthakati. Yikho lami ngibona ingani umthakathi okhona osilethela ama-functions ukhona lapha eZimbabwe. Yithi ngokwethu abantu beZimbabwe ibandla leZANU-PF uhulumende okhona. Indaba yama-functions ukuze ama-functions aphume ukuthi thina sikhangele sibone ukuthi lungele loluntu liyaqakathekiswa elizweni. Kuyazenzakalela kodwa ukuthi ama-functions aphume akudingakali ukuthi size sihambe siyeloba siyecela ukuthi kaphume. Umgabe ephumile esikhundleni sathaba kakhulu sathi umgabe besincindezela kodwa sikhangela abantu asebefile ngemva kokuphuma kukamgabe sokubusa laba abakhona kathe sebebaningi kakhulu. Sikhangele abemalungelo oluntu, sikhangele abamelela izisebenzi, sikhangele amalunga ephalamente MDC Alliance asebothiwe avalelwe sikhuluma kanje basesitokisini baningi kakhulu. Bese siphuma phande sithi hayi ama-functions kaphume bakithi thina silunge kakhulu. Umthakathi uphakathi eyadini yethu khona lapha emzini wethu asizilungisise thina. Ulungelo loluntu kaluhlonitshwe kungenziwa khona lokho ngibona ingazathi mina ama-functions azaziphumela wodwa.
Baba uGawule, isigodlo seMelika eZimbabwe sethule umbiko namuhla sikulandula ukuthi izijeziso zenotho lezi ziphazamisa uzulu weZimbabwe ijikelele. Isithi izijeziso lezi ziphazamisa abantu
ve ZANU PF ukuphela bona laba abajeziswayo.
Into le abayikhulumayo yincwala ngokuthi nxa besithi bona izijeziso lezi ngezikhangele iziphatha amandla zezanu PF ngabana ngabona ngabantu abahlala kumbe angikwazi kumbe bahlale esihlengeni solwandle abangayaziyo impilo yabantu ukuthi abantu bezimbabwe banjani. Kufana nomuntu othi yena nxa izulu lisina esiqintini ethi uzathi izulu lina ensimini yakhe kuphela. Ngabantu abalahlekileyo labo. Into leyo abayikhulumayo ayisoze yafakenza. Umuntu ohlupheka layo ngumuntu ovele nguzulu wonke weZimbabwe. Bona abantu abathi babathagetile bani abahlupheki ngitsho ngamanga lawo ukuthi bayahlupheka kumbe bathini. Abahluphekayo nguzulu wonke, ama-sanctions ahlupha uzulu wonke okhona uwonke wonke wonke lo. Into mina emangalisayo yikuthi kanti bona abantu bona balamehlo anganani. Ukuthi besuka khona le America amehlo abo nokukhali ayibona isibulo lokuthi lo eZimbabwe lapha besehlilwa yikubonwa uCyril Ramaphosa kambe ukhona upresident omuhle njengoCyril Ramaphosa wena ukhona upresident omuhle njengolokuzeni upresident weBotswana amadoda anjengana lana nga ungazitshela sizinga lezinto ngamela ukuthi wena upresident ongamqamba kade so even uDonald Trump ke cannot match Cyril Ramaphosa.
Ah kuyiphethe baba Ndlovu.
Singathi thina umgabe wayengcono ngoba ekucineni kwakhe abantu wayengasabahluluzi ngale ndlela esesibona abantu behlukuluzwa ngayo. Ikho-ke thina njengebandla le-MDC Alliance sithi thina abatshintshe abaguqule izenzo abantu bezanu PF ama-sanctions aphume abona muntu owafunayo kodwa ahamba ngezenzo sesiguqule izenzo zethu. Hathi ngomlomo hathi kuhlabela uRamaphosa uthiwe muhle kakhulu lathi siyambona muhle mna ngigagwalayo kabe muhle phila kanti wayena angafuni ukuba muhle njengoRamaphosa.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngowebandla le-MDC ubekhuluma endawonye lelunga lezanu PF umnumzana Believe Gawule. EliZimbabwe lizamanyana lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lamalungelo abesifazana ele-International Women's Day kusasa. Umphathintambo kahulumende obona ngendaba zabesifazana unkosikazi Sithembiso Nyoni utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi umkhosi wokunanza leli langa uzaqhutshelwa eGogwe South lapho umsekeli kamongameli umnumzana Kembo Mohati aza kuba engumhlonitshwa.
Okutsho ukuthi kusasa sine-celebration ye-International Women's Day siyayenzela eGogwe e-GNB Board Center ukuthi singuse Midlands labanye ukuthi sizocelebrate. Sidinga sibili ukuthi si-celebrate ayikhona ukuthi sibe sihlala silokhu sikhuluma ngezinto ezimbi ezingenzakaliyo kumbe ezenzakala kubomama. Khathesi sifuna ukutshintsha abathi ngesilungu narrative. Sesikhulume ngokuhle okwenziwe ngomama kumbe okwenziwa ngomama. Singathi thina ungazukhangelisise noma singakafiki khona kodwa sokulabo mama abathize abalamabhizinisi sokulabo mama abathize abakupolitika abangamaminista sokulabo mama abathize abadrive amafemechina amanjinela konke lokhana kumele sikuthathe sokuthaya imigceke abantu sikucelebrate ukuthi hayi silabo mama sebesenza izinto ezinhle ezivukekayo. Leso kusithi lokhana okubi okucindezelo okwama-rape okwe-domestic violence sibe sesibambana njengabomama labo baba sibe le strategy yokukucitha. But inyanga le ngeyethu mama ake siduduzeleni sithakazelele okuhle okwenziwa ngomama.
Yikho lokho eliyabe likukhuluma yini emhlanganweni lowo? Babe khona besifazana abantu makhaza kumbe kuyabe kulesiphathamandla kuphela?
Kuyabe kugcwele ngoba sibizwe omama bonke. Kuyabe kule thousands of people. But okunye sikwenzileyo ukuthi omama babuye nemisebenzi yabo yezandla. So kuyabe kubukiswa imisebenzi yezandla eyenziwa ngomama ngalelo langa. So iprogram yethu ithi sifike ekuseni lomhlonitshwa sizabhoda sibone ukuthi omama imithungo yabo izilimo zabo izifuyo zabo konke nje okuhle abakwenzayo azabe bekutshengisela khonapho.
Unkosikazi Sthembiso Nyoni ngumphathi ntambo kahulumende obona ngendaba zabesifazana kwanele Mthwakazi olivalelisayo ungontungamili Nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.